Ngiyabonga abalaleli abathandekayo, ngiyabonga babagande. Lesi isiqokoqela sendaba indaba emnandi, indaba emhloko sibili ebe ihlupha esikhathini esiphelileyo. Yekelani ngiqale ngokuvuma ngempela ukubana yebo kube kulamatitsha abevela endaweni ezijeneyo esiyafundisa lapha abangakwanisi ukukhuluma ivini ibala elilodwa elolwimi lwendawo lenaleyo. Kube kuyinto kade isenzwa ngomoya lwana okuthi sibantu banye, umoya okubambana elizweni, umoya ongabandlululi abantu ngolimi lwabo, okuthi hatshi wonke umuntu engahamba endaweni etshiyeneyo as long as eZimbabwe eyefundisa. Kodwa ke eminye enyakeni ephelileyo kumbe ngathi kunyanga eziphelileyo abantu basukumile babanga umsindo bekhuluma imbangelo kumbe bekhuluma ama-points esingathi aqakathekile, ama-points afana ngokuthi engafundisa njani umuntu nxa engakwanisi ulimi.
Manje lithi kwenziweni?
Ngikhuluma nje ngingalitshela balaleli ukubana uhulumende siwatshintsha ipolicy. I-Public Service Commission sisukela umnyaka ophelileyo seyafaka umthetho omutsha. Kulama languages esithi khona ngama-small languages, indawo eziyabo Binga, isiTonga, labo Mwenezi, labo Bedbridge, labo Venda, kusitsho kusitsho. Kwafakwa uhulumende ukuthi akusela mbalisi owe primary ovela endaweni eyinye engasiyo isigaba leso. Lokho kutsho ukuthi amatitsha wonke asethathwa eprimary athathwa esigabeni seneso, athathwa kudistrict yona leyo ngabantu abakhuluma ulwimi lwendawo lenaleyo. Ngingalinika umzekeliso. Ngo-September ophelileyo amatitsha aqatshiwe, bonke abaqatshiweyo bathethwe endaweni lapha abahlala khona kubona lawo ama-language esithi ngama-language amancane. NjengaseBinga nginike umzekeliso, kwathathwa kuphela abamatitsha abavela eBinga, eMwenezi kwathatha abavela khona le eMwenezi. Kodwa kulabanye ababalisi bokuthi uyabe evela koBulawayo kodwa sevele ehlala eBedbridge, labo labo bathathwa njengabantu abeBedbridge. So wonke amatitsha asengena okwakhathesi awutholi loyedwa ongaveli kudistrict yona leyo. So lokhu sokulungisiwe, sokuyinto esibonwe ukuthi hayi eliqiniso ukuthi akusebenzeki. Kodwa manini ngicasise ukuthi usecondary yebo abaningi bavela endaweni naleyo, kodwa kulabanye abavunyelweyo abavela kwezinye indawo esithi ngama-special subject, ama-subject njengabo maths o physics, labo bavunyelwe ukuthi bethathe kwezinye isigaba nxa kungela endaweni naleyo amatitsha akhona ukufundisa lawo ma-subject.